Usupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khonapha emsakazweni ukuthi idamu leGwayishangane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sisala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama-helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama-emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi angukakhona ama-helicopter athwala abantu nxa beyizigulane. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo ngohulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala. Akakulanto enhle esiyifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred. Siyazizonda thina njengabantu kasiziqakatheki. Futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipho uhlupho lokholo ukhona. Anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa. So nxa sekwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani, kazilungisiswe, onesi kabanjani, kabaholiswe imali engcono, namadokotela aholise imali ezingcono, kube le mitshina ezabakhona. Kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemitshina sizathola ukuthi uhulumende uyakutshela ukuthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona. So izinto eziba khona nje zona ezisuka zibe khona, kodwa ke imizamo enxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke. Kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe, kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe, sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo gobo kube indlela nje yokujontsha imali.
Njengoba sengithilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahlweni siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha, vele sinjalo thina eZimbabwe. Kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo, abangabusekiyo, abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo. Nxa kuwukuthi bakhona abacabanga ukuthi bona bebengathola ama-helicopter ngentengo engcono, indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama-helicopter chipile singalinika wona. Kodwa sebekhuluma kathesi ngokuthi ama-helicopter adurile ngoba sokuthe kwaba khona ukhona. Sivele sinjalo nje njengabantu, asoze sibonge lutho and futhi akutshintshi lokho. Sesinjalo nje njengoluntu, ngaze kutshintshe uhulumende kube ngolowo omunye wokusayo, siyabe sihlala sinjalo nje. And into embi kakhulu, it will take generations ukuthi sitshintshe i-attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.